Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje
kuwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa. Iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They want to send them back and we accept that. It need be to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaqotshwe kwele bilitane abafike namhlanje eHarare. Owalwa impi yenkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics uyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Sesungule izibhedlela ezilanda uZulu duze lemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lwamakilinika ekhansili agoqela iNorthern Suburbs, eNtumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa. Iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
UDokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo ke sizaqala ngamalichumi la sifica benembili amakliniki ebesivele sisebenza la ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi childhood immunization ngesilungu. Yiwe sizaqala ngawo siye phambili sincedisana nalawa amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlando Ncube ukhuthaza uZulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo outa ivaccine vaccine ukhona siyacela abantu behambe behlatshwa kodwa inkinga esilayo kwakathesi ukuthi abantu bayandira njengoba kwathi covid ngachaya amanye amanesi siyake sithi abake behambe kuqhakwa isolation sicela abantu besibekezelele abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate sebeza qala ukuhlawula abantu kodwa kuhle siyabonga sithi sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi
Isakhamuzi sakwaBulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze-COVID-19.
Eish, ukutholakala empilo soyegedini, no sanitizer, no wipe, uyangena uziyephuma, kula nto yenzakalayo but uthola abantu babhizi bayachumayela nge-corona kade ngaphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakwaBulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze-COVID-19 azisalandelwa.
Into engiyibone impilo asizamene ukulungisisa lathi sizincedeni kuyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedibha lokuthi lidibhisa amaviri emota ikoroniza sibulala kumele at least ugadi lona ngawo uyasanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizer
umanisipala wakwaBulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuchatha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zecouncil ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine. Inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo bayedlule amashumi ayisithupha 62 kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele istudio 7 kwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayihlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa yimiphefumulo oselokugagazi lesithathu i-third wave. Unobhala we-ZCC umfundisi Kenneth Mthatha uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa COVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eyevaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this thing.
Siminingi imibiko esiyithola ngoba kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagazi lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19. Sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane labafundisi.
Church members and the clergy.
Esinye isakhamuzi sakwaBulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela lenkuthazo eqondiswe kubazalwane.
Nami ngivumela no-Secretary General we-ZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlahla ngani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo ze-World Health Organization.
Umnumzana Thafazi kaChigandiwa oyintatheli izindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labe-ZCC.
Sikubona kuyinkuthazo eqakathekile ezibili. Ama-church mele abone ukuthi abazalwane bayavaccinatwa njalo bayalandelela okukhulunywa yiwo njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lwe-COVID-19. ngoba singakhangela sibili lapha eAfrica kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhanelo solubulala abantu ngenxa yento ezinjengama-church lawo ukuthi abantu babe sithi singayekela ukwenza into enje asalandelele i-religion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama-church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be-vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi-COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19, u-Chief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, u-Dr. Agnes Mawomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo, ogoqela abezokholo, zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. U-Dr. Mawomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures. If we
kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane, kumele singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke, kumele siyehlatshwa phezu kwakho wonke.
We must get vaccinated.
Linkuthazo yabe-ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munwemunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kaMpimbitho wanyakenye, kwasila bafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627 kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba baphose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga la izolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcwele esekhaberon kwele Botswana.
Kungekhatshana ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile ele Botswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months.
Abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo. Abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sekuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Afrika ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandelwe ukuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Afrika ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandelwe ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu e-AstraZeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala beZimbabwe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. Umnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa abakatholi idosi yesibili. Nine labantu abaningi kakhulu belokho belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokho be-test positive, ama cases ayakhwela. ukuswela ama vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba iJackson luhamba kancane kwele Botswana, bachaphe umncele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. eZimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni iJackson yeCovid-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi yeCovid-19, kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi eAfrika. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abaqotshwe kweleBhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyene kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakweleBhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elidizikiwi ezidabuka kweleZimbabwe ezilichumi lane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokuphika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi siqakathekile kakhulu isivumelwano elisenze nohulumende wakweleZimbabwe ukuba abantu labo baxothwe. Uhlangothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexothwe kweleBhilitane kusukela ngoZibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxothwa kweleBhilitane uNomzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona bachiyile abafazi, abanye bachiye abantwana, abanye bachiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha. Sibebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje umthwaqana abayithwele behamba layo. And lokho akupheleli kulaba kuphela, but kuzabe bebamba bathi boni itageti yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani ukuba yi-100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesikhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncane indawo.
Utafumane ukuthi kabasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kweleBhilitane,
kabahambe bebona amagqwetha kwenzeka ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
Umnumzana Nqobani Sithole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyikuthi isizathu sabo ke sokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyikuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ukudliwa ngoba lapha ekhaya, bahamba besiya khona ngale besiya ndinga indawo ephephileyo, akutshintshanga. Okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxothwe nguhulumende waleBhilitane. Omunye wabo ngunkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kweleBhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. Umnumzana Frederick Shaba umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abafike namuhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare, njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They want to send them back and we accept that. If need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha, njalo kasoze sibenze lutho.
Unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakweleBhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo, kodwa abanye babo baphanyeke udabo lwabo enkantolo. Umahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. eleBhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu lamajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane. ekumelaneni lebhubhane lwe-COVID-19. Kweziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa kukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhakhangela ukuthi sisecinisweni izanti yebina ngokwayo ngoba yiyokusayo yona ibhizi yakhampeni. Ikhampeni anjani? Uzayinanzela ukuthi banama-programs engazokuthiwa hhayi kule steshini esiyavulwa abantu esezesa babuthi abantu bayigcwala khona bana zokuthi abantu bayalamba umfesiledlabo uhambe nika izipho ebantwini abaekayo abantu bayigcwala. So izanti yebu ukhampeni ibhizi alungakhanya lsokuhla basokulaleku ezobulenjini kodwa lapha ku-local media babebhizi lele ekhampeni. So-ke kuza-affecta kakhulu ngoba laba opposition wavele uzame kancane ukuthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho enale COVID-19. So ke kulamahlanzi aphezulu kakhulu ukuthi kuza-affecta sibili impumela e-election okuzenza ukuthi izame into zibe lula kuyo ngowena ngenxa yabuza i-taking advantage of the situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lamarali lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kade ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakele ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni ama-election or ikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyakubona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibe campaign abanye bengakhampeni. Sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe esibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze baye complain e-court eranwa izano ukuthi this was not fair. I-court eranwa izano bese i-decide ukuthi hayi siye zinto ezen but ama-villages and akuphi phelele lapho kuthekele phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened eyenza ukuthi bathi bona this time sesingena kwi-election sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akuthola?
Kwele eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano ilobugwelegwele obokuligama lelihlinzi lapho ngokuphikisa njalo ngiyavuma ukuthi lanxa izinto zivele zi-right zonke le-COVID ngekho yikho abakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mina engakutho engxenye leyo ndlela singathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani sitsho njalo khona ubugwelegwele bezwa izano kuba exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mainde ungakhangela i-Africa sesibe lababusa abanye o-Arab Moi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labo banda bemalawu ngakhama ukuzibanda barika labezinto ezinenginengi ungasuke ngabezambia ungene ngale kubonyerele into zazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala. So engakusho ukuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxa sisazi uNdlovu ngathi izani ya-rika kodwa mna into abantu hayi singadangali enxa yomntu okunye okwenza ubona izani layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ngoba kanti sixa siyavotwa kuthiwa kuvota abantu about 20% siya ku-30% kuyise abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokuzenza izane futhi bele abahel. So-ke mina I still say hayi uNdlovu mbeyala uthi izani yarika kodwa-ke abantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana layo. mina yumbono wami.
Eh, nani tudaba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalo?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba, ithemba elingenamano, amano awokushusa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu, but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate yethu wena abantu yabona sebedangele manje abasafuna participate. Into eyenzakalayo vele emntwini, angathi uyazama ulutho ayehluleka, zama ayehluleka, zama ayehluleka. Ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile. Bese kushubane aphathe bese sithi akuvote 20% kuphela, this is not right. The thing is abantu uma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza, akufuzanga ukuthi ifeyile ka-10. Ingafeyila ka-10 vele ichance yokuthi izokuyiphikhe futhi. Singawani sisebenzise amakhesi e-studies abo Daniel Arap Moyo nabanye, possibly environment zakhona zaya zingafanani. Asikaze sikuzwe lokhu okwemilitia le zanu le khona le kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibhela. So ukuthi i-opposition parties ibilokhu kubhela, so ngantu ama-professional opposition parties ukudabo, they just have to participate kwenza ukuthi bathole amandla khonapho, but bekwazi ukuthi at the end of the day into le ivele izothathwa izame, whether kuthi COVID kumbawula COVID sebese siyisebenza njengesikusi nje i-COVID asitiyeni COVID sicabange ngama-in actual effect. Perhaps we should be thinking of how do we use COVID ourselves to take over from ZANU PF. I would see this discussion, I would go to a campaign. The question is that follows it. If Ben Vunyedi will campaign, the Muslim is messed away in.
Yeah, Nantu Taba, Nomzan has been the ex-cutty, Susan is the one Mango, Ungat Fasha Fasha, Usipimbona.
Yeah, I would say with him in our own Dombella, which is ZANU West Kalula Mania, and this kind of tactics are 7 seconds. A tactic effect again, Langavasa in the Lizano, Yahambi, Vulama political parties are money. Colombo and Gunanzel, which
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintatheli zindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo, lapho abangane, izihlobo, iziphathamandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa. Umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kunhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla. Uthiye unkosikazi labantwana ukuze sizwe okuningi ngembali kamuyi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo nezibra.
Hayi, umuntu wayehlanganisa abantu bonke njalo ngumuntu bele record clean political and then social, umuntu obehlezi kuhle nabantu njalo umuntu lwana bemela iqiniso. Ngumuntu angasoze khulume into elesesifike ngizisomela kodwa ngikhulume iqiniso lakhe lonke liphelele. Yi-right hand ekaJoshua Nkomo, iy'nkambi eziningi zivulwe ngugwakuka ehamba nenkomo, iy'nkambi eziningi ziyamazi ugwakuka kodwa kuyi-historically and ne-information ayihambisa kulezo zinkamba. Ugwakuka ngumuntu nzelwana ongazenga be lebizo lokuzigada kumbele ukukhuluma ngezinto ezilombele ukugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzitra kakhulu kakhulu. Iyayi-right hand kaJoshua Nkomo yena liyazi. Hhayi, kungemva kwenti ngumuntu wathanda into ezihlabele nje njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolonkolo kumbe weke ngu-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professional savenge nokokunye kuyimisebenzi lokho okuthethele.
Ye, kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla leZANU PF zithe gwaqa zimvalelisa, sabona labanye ababe ngominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotshe labo bezomvalelisa
kakhulu kakhulu umuntu bengela denti umuntu njalo wazi le yitrionke zakho nalapha yaqalise khona ukuthi zani yakhonya njani ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakutsho umuntu khona lokho njalo umuntu lana ungazengele yinsisi abathala umuntu ayithanda ukubambanisa ngihlanganisa abantu umuntu nje umsula nje uqondileyo emele iqiniso very senior kwamanye ama-politicians very senior kodwa ayingazitshengiseli lafana lalafana.
Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezebra ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.